emhlanganeni owenzelwe emahofisini akhe eMunumutapa umnangagwa uthembisa ukuba akekho ozoxotsha umsebenzi ngaphandle kwalabo asebefikise iminyaka yokuyaphumula impentsheni. Umnangagwa uthi labo abalengatsha ezizadilizwa bazosiwa kwezinye ukuyaqhuba umsebenzi ngaphansi kwe-public service. Ke sizwe imbono kamnumzana Bekezela Gumbo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ebona ngombuso okhululekileyo eZimbabwe Democracy Institute ophethe njalo uhlangothi lwezokucubungula enhlanganisweni inye.
Mina njenge-civic society namatinkinsi kulesikhathi siloku sikhala ngendaba yama-cabinet ministries amaningi aqeda imali. So ngokubona kwami ngibonani kusenze u-step osithathayo si-right, uthethe inyathelo i-right ngoba uzama ukuthi ekhathe in indleko eziphathelane lokuholisa abantu abaqhatshwe ngama-cabinet ngama-ministries amaningi. Kodwa ngibonani ngezinye indlela kuzabangela amanye ama-division ephathini yakhe ngenxa yokuthi kula bantu abaningi abakhangelele ukudla ku-appointeni kwama-ministries alandelayo and kuzayenza abantu abaningi beswele imisebenzi khonalokho.
Ugumbo uthi kusobala ukuba abanye bazolahlekelwa isinkwa ngoba bekhona abazophelelwa imisebenzi nxa umongameli Mnangagwa ezimisele sibili ukulungisisa isimo sengatsha zikahulumende.
Lanxa abaphezulu amaphensi kangasoze ixotshe umsebenzi, abaphansi bazaxotshwa ngoba iministri yakudissolve bazaxotshwa. Lanxa ekhombayini ama-ministries kuzabe labanye abazaxotshwa umsebenzi ngoba uyabe sisenza ini. Ngoba nxa engasaxotshanga abantu umsebenzi asisakuboni ukuthi ukukhatha kwangikhona ama-expenses ikuphi, despite ukukhatha ama-expenses amaministri kuphela. Linyathelo elihle sibili kodwa linyathelo eliyingozi kakhulu. Bakhona abazalahlelwa isinkwa nje, lawo bantu bazalahlelwa isinkwa beqalisa ukujoyina ukubambana izandla nabantu aba-opposa upresident.
Umongameli Mnangagwa utshele abonobhala laba ukuba sesiphelile isikhathi sokudlala ngomsebenzi lokuba yimigoqo kokumele kwenziwe obekubangela ukuphuza kokwenziwa kwemisebenzi obekuyamele yenziwe. Mnangagwa wengezelele esithi izisebenzi zikahulumende zilehlandla elikhulu okumele zilidlale ekugcwaliseni okukhangelelwe nguZulu ikakhulu ukuthuthukisa inotho yelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.